I-private prosecution njengoba ibizo lesitsho, i-prosecution eyenziwa ngumuntu nje, private citizen, lapho uyabe ephiwe imvumo u-attorney general ukuthi ayenze-ke yena i-prosecution yakhe. Wona vele umsebenzi wokuprosecutor ngomthetho sibili wokushutshisa kumele wenziwe ngu-attorney general. So kwakwenzakale ukuthi kube lalezi amanye ama-cases okokuthi u-attorney general athi yena kaboni icala, ngako yikuthi wena ungumamangala kumbe kungu-complainant ucase yakhona lapho u-attorney general athi yena akunacala. Wena ungavumelani lo-attorney general, unakho ukuthi as a private citizen njengomuntu nje ucele i-certificate ku-attorney general ukuthi akunike imvumo yokuthi wenze yona leyo okuthiwa i-private prosecution. Isebenza-ke ngaleyo ndlela. Nxa umuntu esephiwe leso certificate sokuthi ayenze i-private prosecution, usesima kumbe ngathi mina usengena ezicathulweni zika-attorney general, usesebenza njengo-attorney general. Kodwa umahluko yikuthi indleko zonke ezecala lakhona, ezabafakazi, ezabantu bonke nje abaye bekhona kulelo cala, zibhadalwa nguye, zihlawulwa nguye lowo muntu wenza leyo private prosecution.
Sesike sizwa abanye besithi lanxa umthetho usitsho njalo, lokho kungokwakuqala ukwenzakala, kungaliqiniso yini?
Ayi, akuvamanga sibili ukuthi u-prosecutor general, u-attorney general ale nxa kuyikuthi icala likhona. Kodwa zifekthi ukuthi kukhona emabhukwini, umthetho okhona emabhukwini okutshengisela ukuthi kungaba lezinye njengoba namanye ama-cases amanye amacala lapho okungenzakala. But mina nginje ngile sikhathi eside sikangaka ngithakthize umthetho, angikaze ngihlangane nakho.